Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7, ngomvulo mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2021. Ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Not sure, but those have not seen the judgment, but they have read the number of people calling me and telling me that it's foolish that we must exhume the body by the 1st of July.
Induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu soye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kutsha.
Ukuhlukuluzwa kwabasha kukhona ilizwe lonke eThekwini khona abaye ababothwayo. So bakithi angazi singawuthini ukuthi iZANU-PF iqhubekane nathi njengebandla le-MDC.
Isiphathamandla se-MDC Alliance uMnumzana Terry Rice sithole ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso e-bail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga. Ebantwini abazinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6,960 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine izolo, abazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili babo bebehlatshwa okwakuqala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ebantwini abazinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6,960 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine izolo, abazinkulungwane ezedlula kancinyane ezimbili babo bebehlatshwa okwakuqala ukuthi abaphose bafike inkulungwane ezinhlanu 4,812 bebehlatshwa ijekiseni yakuqala. Ukunje selisedlula ingxenye yesigidi 632,496 inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kuhlelo oluqale elizweni ngohlolanja lonyaka. Ngakho ubulewe yileli gcikwane ekutshoneni kwelanga layizolo, kodwa kufunyenwe abathathu belalo. Sebezinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 38,682 asebefunyenwe bele COVID-19, lokhu leli gcikwane lahlaselayo elizweni. Induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu soye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kutsha. Wethule isinqumo lesi kulandela ukuthoniswa kwecala eletheswa unkosikazi Grace Mugabe okuthiwa wephula amasiko esigaba seZwimba ngokungcwaba umkakhe emzini wakhe. Uhlawulise unkosikazi Mugabe inkomo ezinhlanu lembuzi, wathi kumele isidumbu sikaMugabe sisuswe kusiyafika usuku lwakuqala lukaNtulikazi. Kodwa uMnumzana Leo Mugabe, umzukulu kaMugabe, uthi uZwimba wenze ihlazo njengoba engelamandla okuthetha amacala esigabeni lapho okwangcwatshwa khona uMugabe. Ake sizwe uLeo Mugabe exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Not sure, but those have not seen the judgment, but they have read the number of people calling me and telling me that it's foolish that we must exhume the body by the 1st of July.
Lami ngikuzwile ukukhulunywa ngabantu ngoba kangingakuboni okwethulwe nguChief Zwimba. Lesi sinqumo esethulelwe unkosikazi Grace Mugabe, hathi umndeni wonke wakumgabe. Ngakho ke ngasoze sesilandele isinqumo lesi. UChief Zwimba kalamandla okuphatha udaba lolu. Silenduna zethu lapha, hathi uChief Zwimba. Konke lokhu akusho lutho kithi ngoba wenza akufunayo. Unkosikazi kaMugabe kalani lokungcwatshwa kukaMugabe. Bekumele udaba lolu lobanjwe nguChief Pepelele. Weqe abantu bonke laba engani uyinduna nkulu. Uhulumene kumele alandele thina. Nxa engakwenzanga lokhu siza kuya emthethwandaba. Uhulumende wancedisa ekungcwabeni uMugabe. Imuli yayifilwa yodwa, njalo uChief Pepelele wayekhona kungcwatshwa uMugabe. Siyakwazi ukuthi kulezinye induna ezahamba kumongameli cela ukuthi kugejwe amathambo kaMugabe. Umongameli wathi kumele balimuke ngabafuna ukukwenza.
The reaction of the people and things like that. And he wants them to think twice about this.
Lo umnumzana Leo Mgabe, umzukulu kaMoyi, umnumzana Robert Mgabe, wayengumongameli welizwe. Bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Umahluli womthethwandaba ophezulu namhla udlulisele phambili isinqumo kudaba olwakhwezwa ngabalwela ilungelo loluntu bephikisa inyathelo likahulumende elokuthi kumiswe inhlelo zokhetho ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Igqwetha lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Tendai Biti njalo engowebandla le-MDC Alliance utshele lomthethwandaba ukuthi ukumiswa kokhetho ikwephula isisekelo sombuso kanye lelungelo loluntu ngoba lungaqhutshwa kulandelwa iziqondiso zokuvikela i-COVID-19. Ubusenjalo isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Terry Rice Sithole namhla ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso e-bail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga eyodwa esetheswa icala lokubangela ungahlaliseki elizweni. Umnumzana Sithole uhlawuliswe inkulungwane ezinhlanu zamadola, 5,000 RTGS eBeyi, njalo igqwetha elimelayo umnumzana uBeyi Shaba uthi bazaphindela imithethwandaba kwinsuku ezilandelayo lapho okuzathethwa icala aletheswayo. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela uthi kuyadanisa ukuthi amalunga ebandla lakhe abotshwa mahlayana njalo labo basebenza beqaphele.
Ukuhlukuluzwa kwabasha kukhona izwe lonke isethebeni futhi khona abanye ababothwayo. So bakithi angasinga ukuthini ukuthi iZANU-PF iqolelane lathi njengebandla le-MDC kasikhululeke senze ilungelo lethu lokuba siphatheke emsebenzini yethu. Ukhangele wabonzanga obhetho lecala lelade letheswa. Elethiswa licala nje elingatsho lutho elingadingi ukuthi umuntu azaqeda amalanga wonke lawo esesitokisini. So kuyasidanisa thina kakhulu. Ukhona lakithi khona basithi erali njala kithi kwabe emadebeni South sivele senza ama-activities ethu singaphansi kovalo lokuba ingela sithi isikhathi niyabothwa ukakulontasa yiba basengozini kakhulu yokubothwa uhulumende lo ukuyindlela kangaka.
Ngoba sibona uhulumende esithi kwesinye isikhathi kuyabe kusephulwa iziqondiso ze-COVID-19 kumbe kubangelwe udlakela.
Iziqondiso ze-COVID-19 zephulwa iZANU-PF ukudlula abanye bonke abantu. Ngakhangela umkhokheli weZANU-PF ulangapha emalangeni edlulile benza inkala kathi yomhlangano kugcwele abantu besesabela. So nxa kuze kubanjwa elephula iziqondiso ze-COVID-19 ibandla leZANU-PF i-MDC sizama ngazo zonke izindlela ukuba sikunanzethe umkhuhlane lo ukhona ma senza imihlangano yethu kumbe imibuthano yethu sizama ukuthi silimithe inamba yabantu kube yindlela yokuthi abantu bavikeleke emkhuhlane ngoba umkhuhlane lento ngoba yinto ekhangeleke kakhulu ukuthi ukuthi zaphiwe viyo esemandleni akula muntu ongaba buye futhi ababuze ukuthi kanti indaba lithi yibo abafake impilo zabantu engozi. Ukhangele le mabhasini ngengaba kobulawa amalangeni adluliwo kade amabhasi lawo zukho nxa kuthiwa i-COVID-19 ikhona sikile eZimbabwe kuhle kuhle izasibulala isiqedi ngendlela uhulumende amiyani ethi angayo abantu emabhasini. So uhulumende nguye ofaka impilo zabantu engozini ukudlula yonke into dadewethu.
Kodwa likwamukela njani ukukhululwa kukamnumzana Sithole ngemali yesibambiso ye-bail?
Kuyasithokozisa dadewethu ukukhula kwakomanda wabontanga obeyi Sithole. Kuvele into futhi ngabe yenzakala kudala ingathi vele bekuvele kungavuzanga abe sesitokisini kodwa njengoba sekhululiwe kalamhlanje siyathokoza sengakhulile ukuthi aqhubeke ngomsebenzi wakhe webandla ayekuba njalo le muli yakhe ayibona imuli yakhe engumuntu okhululekileyo.
Lo ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance eMathebeleland South sixoxela ye esefilabhusi. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo uhlezela ndula impiko yokuthi ibandla lakhe liyangenela kwezombusazwe. Ezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF eziyake zikhulumele Studio 7 zithi amalunga amabandla aphikisayo ephula ngabomo umthetho esenzela ukubotshwa ngendlela yokugcona uhulumende. Live Talk namhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu iJackson yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kwenziwe imbuthano yokunanza ukwedlula kweminyaka owodwa kufe onsundu esezandleni zamapholisa uGeorge Floyd emadolobheni amaningi aweMelika izolo, ukugoqela eMinneapolis lapho adabuke khona esigabeni seMinnesota khonapha eMelika. Abohlangothi lwezempilakahle edolobheni leNew York khonapha eMelika babika ukubana umuzi owe-Far Rockaway uleneni eliphansi kakhulu labantu abahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 eye-vaccine. Iningi labantu laba abahlala kulo muzi libikwa kungabensundu kanye labesilatino abayibo abakhokhelayo ngenani elikhulu lababulawa ileli gciwane. Iningi labantu bakwele Senegal batshengisele esikoleni salelo lizwe iDakar befuna ukubana uhulumende ajezise kanzima ababa lezithandani zobulili bunye ngokubumba umthetho ongabaniki ilungelo lokwenza njalo elizweni, besithi ngoba lelo lizwe liyenkolo ezingavumeli lo mkhuba. Umongameli Patrice Talon wakwele Benin ugcotshwe ukuqala umsebenzi izolo ukubana abuse kweminye iminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kwakhe kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo ngesilinganiso sokungamashumi phose athoba mune munye ekhulwini 86%.
Uhulumende uthi eZimbabwe kungelinye lamazwe akuqala ukusungula inhlelo zokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane wesifudo sohlobo lwe-typhoid. I-typhoid conjugate vaccine TCV lingelesibili lilandela ngemuva kwele-Liberia. UMavis Tama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezempilakahle enguye njalo umsekeli kamongameli welizwe u-retired General Constantino Chiwenga obe ngumhlonitshwa emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni uhlelo lwensuku ezilitshumi lwe-Integrated Typhoid Conjugate Vaccination Campaign Launch lokuhlaba abantwana ijekiseni elibavikela kusihudo se-typhoid.
This naturally puts us on the regional and global map for lessons and best practices, hence the need for all stakeholders to this integrated campaign to do their best for the success of the campaign and most importantly, reaching out to all eligible children through quality vaccinations.
Lokhu kwenza sibe ngabantu ababhekwe ngumuntu wonke. Kudinga ukusebenzisana kwenhlangothi zonke zempilo ukuze siphumelele kulolu hlelo sanelise ukuba finyelela bonke abantwana balithole leli jekiseni.
Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization WHO baveze ukuba eZimbabwe lilizwe lesithathu umhlaba wonke ukuhlaba leli jekiseni. Ummeli we-WHO kuleli uDr. Alex Kasasira ulandisa kabanzi ngalokho.
As a result of high immunization coverage and strong disease surveillance activities, Zimbabwe last experienced outbreak due to measles in 2010, while many countries in Africa, in Europe, in the Americas have experienced resurgence of measles and several outbreaks in the last 5 years.
Izehlakalo zokuqhamuka komkhuhlane wendingindi eZimbabwe zicine ukuba khona ngomnyaka ka 2010, njalo lokhu kungenxa yokuba beliqhuba inhlelo zokuvikela abantu kumkhuhlane etshiyeneyo ngendlela ekusibanga esiphezulu ngesikhathi amazwe amaningi e-Africa, Europe nakuboMelika bebelokhu besiba lazo izehlakalo zokuqhamuka komkhuhlane wendingindi kuminyaka emihlanu edlule.
Ummeli wenhlanganiso ebona ngendaba zabantwana umhlaba wonke eye United Nations Children's Fund, UNICEF, uDr. Tajudini Oyewale, uthi eZimbabwe ngelinye lamazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika elikhokhelayo ukuthatha leli nyathelo.
UNICEF applauds the government of Zimbabwe for prioritizing immunization of children at risk of typhoid. We believe that children continue to be disproportionately affected by typhoid and its associated complications. And we strongly believe that this vaccine will go a long way to protect our children against the potential impact and fatalities associated with typhoid.
Iya kunxoma umsebenzi owenziwa ngele Zimbabwe iUNICEF wokuqhathekisa ukuhlatshwa kwamajekiseni avikela abantwana umkhuhlane wetyphoid. Abantwana yibo abaqhubeka behlaselwa yilo umkhuhlane wetyphoid kanye lezinye inkinga, kungakho silethemba lokuba leli jekiseni lizaphathisa kwezokulondolozwa kwabo ungozi elethwa yityphoid.
Abazali abanjengomnumzana Isaiah Moyo oyisakhamuzi seHarare uthi bayalujabulela lolu hlelo.
Kubalulekile ukuthi njengabazali sibone ukuthi abantwana bethu bayazifumana lezi injections ze-typhoid kanye le-polio, njalo bafumane lawo ma-vitamin A supplements. Kuyabongeka lokho kwenziwa nguhulumende ukuthi bavikele abantwana bethu emkhuhlaneni.
Ingcwethi ecubungula izenhlalakahle kaZulu kanye lezombusazwe umnumzana Tshenisane Ntungagwa uthi kuningi okumele kukhangelisiswe phezu kwalolu daba.
Kungaba liqiniso, kungaba yinto enhle, kodwa ke sinanzelela ukuthi ma sikhuluma nge-immunization ngesikhiwa bathi yi-preventive measure, kodwa ke singakhangela esithi yi-health delivery system sesikhuluma nge-management, ngapho kukhanya akula lutho esilwenzayo njengamaZimbabweans.
Okunye okwenza ziphumelele inhlelo zezempilakahle eZimbabwe, uNtungagwa uthi yikuba iningi labantu kungabanelisa ukubhala lokubala.
Iqiniso ukuthi iningi labaZimbabweans abangabe sebenza ezibhedlela kumbeni ngaphi esithi manpower, ilula ukufundisa ukuvuleka ingqondo, ilula njalo ukufundisa esingathi ngama-public social announcement ma ukhangele indaba lezi ezama-immunization.
Lolu hlelo lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane wesihudo sohlobo lwe-typhoid olusungulwe mhlaka 24 Nkwenkwezi lubikwa luqondiswe ebantwaneni abaleminyaka esificamunwemunye kusiya kwabaleminyaka engaphansi kwelitshumi lanhlanu yokuzalwa. Lukhangelelwe ukugqitshwa mhlaka 4 Nhlangula lonyaka, njalo uhulumende uthi luhlose ukufinyelela izigidi eziyisithupha zabantwana kumagumbi womane elizwe. Phezu kokuhlatshwa ijekiseni elivikela abantwana umkhuhlane we-typhoid, uhulumende uthi kuzothathwa leli thuba ukuhlaba elinye njalo elivikela kumkhuhlane we-polio kwabaleminyaka engaphansi kwemihlanu abedlula kancinyane isigidi 1.3 million okwakumele balithole kodwa bengasalihlatshwanga ngenxa yokusilela kwalo emhlabeni wonke jikelele kusukela ngomnyaka ka-2016. Amantombazana akusigaba seminyaka esukela kweyisificamunwemunye kusiya kwelitshumi lanhlanu abasezikolo lemphakathini bona bezohlatshwa ijekiseni le-human papilloma virus ukubavikela kumvukuzane yomlomo wesibeletho. Kuthi abantwana abakusigaba esisukela kunyanga eziyisithupha kusiya kwabaleminyaka emihlanu bezotholiswa ethiwa yi-vitamin A supplement. Nginele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Abantu abaningi bathi bahlupheka kobulawayo ngoba bavuka ekuseni nsuku zonke besiyadinga umsebenzi. Abanye babo bathi benza lokho loba bengahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ake sizwe bexoxa lo Ezra Chisa Sibanda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni.
Sama ngosikizile mpofu.
Wenza ntukuzile mpilweni.
Hayi, empilweni ngivukele ukuzodinga amaphilisi every day.
Ekhaya.
Ekhaya uselwakhoyo.
Kuyinonzima ohlala lapho empilweni.
Ake sihlangana lokuthi sebesicela ukudla sabe nxa siya sizodinga ama-tis dobu endlini yabo kasintshiye kungelalutho kanye lokucabanga ukuthi umasitandi yabe funa imali yakhe erenti. So konke kunokolayo ukuthi kuhlalisane.
Ubaba ungaphomi kwakho?
Hhayi, ngamanyela sehlukane.
So uphila ngani?
Ngiphila ama-tis dobu.
wona la ugcina abantwana sikhanga nomkhuhlane lo sihluphilwe corona lo wena sazivikele
hayi angingazivikeli kodwa nami ngisesendleleni yokuthi ngiyekhona
so uzahlatshwa lawo awesabi
hayi angesabi ngupriti mate
priti mate ngiselangas
emagwetha
ey wena kusitheleke kuyini udubo ohlana nalo empilweni
I'm going to go to the house.
So look at your mom, I was made to be moved by the moment.
Labo ngabanye babantu abaxoxelo ezwa chisa sibanda kobulawayo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Wezemidlalo lithuthukise amathuba alo okuvikela inkezo yeChibuku Super Cup iqembu leHighlanders ngokunqoba elikwenze emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano walo nyaka. Intatheli zindaba yeChezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Impumelelo yemidlalo yokuqala yenkezo yeChibuku Super Cup iqembu leChicken Inn leHighlanders kuyiwahlezi phezu kwengalane uSpire Star Group 2 omabili lawa maqembu alemiklomelo emithathu iqembu ngalinye. Iqembu leChicken Inn linqobele kulawo City nge-2 kanya ngomgqibelo kwathi ngesonto iqembu leHighlanders linqobele kulawo Chiefs nge-1 kanya. Ekhuluma ngemva komdlalo wabo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthe usasemude umango okumele bewuhambe ukuze bevikele inkezo awayiphakamise ngomnyaka ka-2019.
Igithi kusase lo msebenzi omkhulu kodwa kukhona okungijabulisayo okwenzakale kulo mdlalo. Nxa sikhangela phambili silo mdlalo onzima olandelayo ngempela viki ezayo kodwa ngithokoziswe yikuba abafana batshengisele ukuzimisela okukhulu langesikhathi behlaselwa kanzima.
Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uThulani Sibanda uthi akasoze alahle imbeleko ngokufikelwa ngoba abafana bakhe bedlale kuhle loba bedliwe.
Ngokubona kwami sibahloniphe kakhulu ngehlandla lakuqala lomdlalo kodwa ngehlandla lesibili sidlale kuhle okuthi nxa singangezelela kulokhu esikwenze ngehlandla lesibili emidlalweni elandelayo singaqhubeka kuhle kakhulu.
Iqembu leBulawayo Chiefs izadlala leBulawayo City emdlalweni walo olandelayo kuCity Highlanders lona lizadibana leChicken Inn. Amaqembu kuSpar Ska Group 2 asebenzisa inkundla yePapa Fields. KuSpar Ska Group 1 wonke amaqembu aselephethe umklomelo owodwa ngemva kokuba iqembu leyada leCape United bebengutshiki lobhanqa 2-2 ngomgqibelo kwathi ngesonto eleHarare City leZPC Kariba abe ngutshiki lobhanqa 1-1 kwasekuCity eleHerentals leDynamo Zachana azabhekana okungeleleni lisekulitshayela emambuleni. Spurs da Group 3 iqembu leBlack Rhinos lihle ziphezungalani ndawonye leCranbourne Bullets ngemva kokuba yena Rhinos lichayele Tenex nge-4-1 nomgqibelo kwathele Bullets linqobele Manyika Diamonds nge-1 kanyanga esonto. Izimbamgodi yezemba ilitshe lePlatinum yize zihle ziphezungalani yeSpurs da Group 4 ngemva kokuba iqembu leFC Platinum libhaxabulele wawa nge-6-0 kuthele ngeze Platinum Stars lichayele Triangle nge-3-1. Imele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjeni.
Dr. Ngakazo, hello.
Yebo dokotela.
How can I help you?
We are kuda lapha.
Come on, you can't do nothing.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu sowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kucham. Isiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Thero Rice Thole ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso ebail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga eyodwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.